Ngokubona kwami uSipho Lukhulube kumele amelele ukuze i-documentary silibone sonke asinike i-press statement. So kukhanya njengani uSipho Lukhulube ulokunye engafuni ukuthi abantu babekwazi ngokuletha i-press statement kumbe umbiko lo i-documentary lingakaphumi. Bekumele sonke silibone i-documentary nxa silibonile nxa kuyukuthi kulezinto angavumelani nazo. Esesitshele ukuthi lapha lalapha.
Manje ngokubona kwakho i-documentary le ingaba ilobufakazi na obuqinileyo obenza ukubana uSipho Lukhulube athathe amanyathelo onala?
Uzananzile ukuthi intathelo ezindaba ezalungisa i-documentary le bebesenza iqhinga leliyana elokuba undercover. Bebengazivezanga ukuthi ngama-journalists, njalo bebengazivezanga ukuthi bebedinga i-information. So ngokubona kwami ungaba khona sibili okunye okwakhulunywa documentary ngabanye abantu ongenza ukuthi uSipho Lukhulube laye achaywe luvalo asilethe le statement le, ngoba kuthiwa khona kunomunye oyesithi uyakwazi ukuthi afonele uSipho Lukhulube we-RBC la nxa efuna uyakwazi ukuthi amfonele mahlayana nje bekhuluma ngendaba lezi ezimani laundering.
Ungachasisela abalaleli ukuthi nxa kuthiwa money laundering kuyini kahle kahle i-money laundering?
Ngamafitshane ngathi mina i-money laundering yikho lapha oyabe uthola imali yakho ngendlela engayisizo kumbe ngendlela ezingekho emthethweni, bese uzama ukuthi ugeze imali leyana ngokuyifaka kuma-business legal kumbe ngokuyihambisa ngendlela ezi-legal. So ungaba uthengisa ama-drugs kodwa usuzama ukuthi izimali zangkhona ozithola ekuthengiseni ama-drugs ube lokuyi-business kwakho okusemthethweni, uze abantu bengakwazi ukuthi izimali zakho uyazithola ngaphi kumbe uyazizuza njani.
Ukubona njani ukuvuma kukaSipho Lukhulube uMangunja lapho esithi yena izijeziso zenotho azikho kubhanga le-RBZ? Ukubona njani wena
indaba yezijeziso zenotho le? Isindaba engathi mina isithethwe ngabantu bempolitiki njalo izijeziso uSipho Lukhulube uyasitshela sibili ukuthi akula zijeziso ezikhona ikakhulu ekuthengiseni i-gold namanye ama-minerals okuthi iZimbabwe uyabe kumele idinge amanye amaqhinga okuthi ithengise ama-minerals wona lawo. So kutho ukuthi indaba yezijeziso le esikhuluma ngayo ikakhulu nxa sesifika lapha kuma-elections indaba esingathi i-politics kuphela, kodwa izijeziso zangikhona bone ukuthi ziphambanisana ikakhulu nxa uSipho Lukhulube esitshela sibili ukuthi akula sitshenziso ezikhona.